Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 Mhlolanja 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, isiphathamandla sebandla leZANU-PFCT umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani ayenxusa abantu ayelotshwe ukuthi uza kuba khona.
Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlanga, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthola abantu ababevela kwezinye indawo besiya.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hathi ngenye inkokheli. Kambe kungakusitshoni lokhu?
Esikukholwayo ukuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alufana unkosazana Phuphe engavunyelwa ukuthi abe lilungu.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa.
Kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa kuyangaphi, kuyakhanya ukuthi icansile lisenzakala.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pa emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani alumbuthano ayelotshwe ukuthi uza kuba khona. Abanye bathi lumbuthano oyenzelwe eChefunye Business Center eTsholotsho ngomgqibelo ube labantu abalutshwana kakhulu okubangele ukuthi umongameli Mnangagwa engayi. Kodwa umnumzana Gawule uthi uMnangagwa ubevele engelahlelo lokuya khonale.
Wakuvele kubuya umseleli kamongameli uMohadi uyewayebuya. Wakungabuya umongameli ngamanga la ukuthi wakubuya uPresident, wakubuya uVice President. Vele wakuyilayihleli ukuthi uVice President uyobuya. Kodwa abantu bezikhulumile kwabo nje okwakungayisiko. Enxakutsho kandeni ukuthi mina ngisafinyelelanga uyafika khona. Yezi, bami yemfeni angisuke ngathi akusa ngayafika ebethirizi ngale hamba ngemva. So kwanje ukuthi abantu bahamba lanxa nje kungayisiko ukuthi abantu ukuthi wakumele ukuthi kube labantu abavelela kumawadi wonke khona ngale ezigabeni kulwenhliza kulowo mhlangano wechefuni nje wawuyirali yayiza-adreswa ngu-Vice President. Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthola abantu ababevela kwezinye indawo esiya khona ngale emhlanganweni lowo. Yikho engikuzwayo.
Kodwa amabhakani esawabonayo ayelotshwe ukubana umongameli uyabe ekhona. Kwakuvele kuphanjanisiwe yini kumabhakane la?
Amabhakane lana uyazi nqaku senziwa amarani la. Amabhakane la uyafakanekisa umfanekiso kamongameli. Umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho labo regalia yethu umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho nqaku senziwa irali umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Lanxa yena umongameli yasoze ungayisukuthi umongameli nguye ozabeza bakhona kulowo mhlangano. Umhlanganweni umongameli yilo Paulo Mhlangana yiyo okusetshenziswayo nxa ku-advertise amarali lento ezinjengazelezo.
Manje yena uzabuya yini eTsholotsho umongameli kunsukwana esizelelezo ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections?
Ukuvele kuhleliwe khonoko ukuthi umongameli afinyelele kuzozonke indawo lezi ukhetho lungakafiki kuthi ukuthi umongameli uzafika provinces nalawo lapho kuzaba nama-by-elections.
Kodwa wena umkhankaso uhamba njani nxa ukhangele wena?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle Gandhi, akathi ungalanto embi engiyibonayo njalo kulokuthula njalo umkhankaso lo uhamba kuhle Gandhi. Kanti singakaboni nje okunye okuphazamisa imisebenzi yabanye. Ngibona nje bonke abantu abazikhankaselayo bazikhankasela nje bekhululekile kungelakho kunye okwesikuzwayo kwezinye indawo.
Umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabalandeli bebandla, hathi ngenye inkokheli. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wadiliza ingatsha zebandla lonke ezivalisa abasekeli bakhe umnumzana Watchman Ncube endayibithi lonkosazana Lynette Karenyi Gore. Lokhu bathi kwenzelwa ukuthi inkokheli yonke ngaphandle kwake uChamisa ikhethwe ngabantu. Bathi njalo lokhu kuzakwenza ukuthi inkokheli ibe ngeqotho. Unkosazana Thokozani Khuphe obe wafanisela ukuthi ufuna ukusebenzelana lebandla le-CCC engakhethwa na ngabalandeli baleli bandla. Isizwe ingxoxo esiqhube losakhulayo waleli bandla umnumzana Decent Collins Bajila.
Okokuqala ukuthi ama-individual votes lapho usithi kuvota umuntu munye ngamunye, i-opposition iyala ilokhu ikhula, njalo le-ruling party layo iyakhula nxa sikhangele ukuthiwa ngama-individual votes. Kodwa sisuka sibe le-problem mase sikhangela i-percent ukuthi nxa siqathanisa ukuthi ubani sikhula okungakanani ukhule ngesibanga esingakanani nxa simqathanisa lo munye, yikho khona lapho esile problem khona. Kodwa hhayi abantu baqhubeka inani labo likhula kanjalo. Inani eliyala lilokhu lisehla lisiya phambili ngelabantu abangaphandle kwengingakuthi yi-big two, abangaphandle kwe-big two inamba yakhona iyala ilokhu isehla. Kuma-opposition, ku-opposition enkulu le-ruling party inamba ilokhu isikhwela. Kodwa i-ruling party ikhanya sengathi ikhula ikhule masinyane ikakhulu ngo-2018 ukwedlula i-opposition.
Kungabe kubangelwa ikungabambani na kwamabandla aphikisayo?
Ukungabambani kwamabandla aphikisayo kungenye zezinto ezizangela khona lokho ukuthi sila abanye abantu abasekela amabandla aphikisayo abasuka benakani ukuthi ungangcono bengayi ukuyavota nxa kuyukuthi akubanjanwanga. Ngezinye zezizathu ezenza ukuthi inani liqhubeke lingathi isivanga elikhula ngaso asikho as fast as i-ruling party ekhula ngayo laloba nje sikhula. Ukungabambani ngokunye kwalezo nto esingathi sidala ukuthi inani libe lapho elikhona.
Kodwa nxa sikhangela abantu abaya embuthanweni webandla lenu, kungani sebesiba baningi kumbe balokhu befana leminyaka edluleyo na?
Kuliqiniso selokhu kuqale indaba yokuthi upresident esinaye khathesi uNelson Chamisa asukume le ndlela ayenza ngayo esethekelela izigaba, esethekelela iziqinti, ekhulumisana labantu kwezinye izikhathi bengekho emhlanganweni ehleliweyo ukuthi uyavela nje akhulumisane labantu adlule. Lokhu sokudale ukuthi abantu basukume ngokuningi, bazizwe belohlonzi, bazizwe bejabulela kakhulu ukusukuma baye embuthanweni wethu, bayehlanganyela lemhlanganiso yethu okwedlula lokho esasiyeda kubona ngaphambilini. Indlela ubaba uChamisa ayenza ngayo ikwalithisa abantu abaningi, njalo indlela akhuluma ngayo yenza ukuthi labantu abanye ababekade bengasukumanga baqale ukusukuma khathesi.
Manje nxa sikhangela udaba lukankosazana Thokozani Khuphe okuthiwa khona abantu bathi abafuni ukuthi abuye ebandleni, kodwa ke kukhanya inombolo wayelazo i-45,000 ukuthi engabuya lazo kungayenza umehluko na?
Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni. Okuqakathekileyo yikuthi upresident uChamisa uthi yena lapha sisungula uhambo olutsha, inzondo lentandano ebekade sinayo ngamuva ayingeni ehambeni olutsha esawuhamba ngalo. Bangabe bekhona abanye abathi bayamthanda uNkosazana Khuphe ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha, bengabe bekhona abanye abathi abamthandi ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi upresident uthi i-qualification yokuthi umuntu abe phakathi kwalolu hambo yikuthi abe yi-citizen yaleli lizwe. Kusasekuningi esithi nasikukhangele sithi kusazolungiswa mayelana ngohambo lolu esingena kile. Esikukholwayo yikuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alubana uNkosazana Khuphe engavunyelwa ukuthi abe lilungu. Akhona njalo abanye abazajabula kakhulu ukuthi abantu esebebambene nga uNkosazana Gube esebelilunga. Esiza kubona sesisiyafika okhethweni yikuthi abaneni yibaphi abacatshulwa nguNkosazana Gube kumbe abathabela ukubambana kwabantu. Kodwa indaba yokuthi abantu kababambane, abantu kabayekele inzondo akade belayo singakafiki lapho esesifona khathesi, abantu kabayekele ukulwa ngezikhundla, kodwa bekhangele ukuthi lapha sakha kakutsha. UPresident useyibeke yacaca, kunye lezikhulumeli zebandla ziyibeka icace lapho ezikhuluma khona. So sikhangele ukuthi indaba kaNkosazana Gube izabanjwa, isiketho sayo sizasibona ekucineni. Kodwa kwakathesi sonke esingekho ebukhokhelini ningathi asazi ukuthi yozala nkomo.
UMnumzana Decent College Majila ngosakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change.
So yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulabantu ababanjwe imikhuhlane etshiyeneyo eyecansini abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,752 ngomnyaka ophelileyo edolobheni lakoBulawayo. Leli dolobho lithiwa yilo elikhokhelayo elizweni jikelele ngegciwane le-HIV. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mokwele.
Siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula. Asinke okunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo asinke abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaza liyakhwela koBulawayo. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe ziqine.
Kuyini okungakubangela lokho ukuthi kube le nani elingaka?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga. Yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi. Siyakhanya ukuthi icansi belisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, okutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisizwa linani labantu abale mkhuhlane ethimbulana ngokwecansi ndayo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethimbulana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi yikuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa ukuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa yikuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sekungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lalo ukuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe namakhefi la ekhona esesuliwe. So kusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqhetsha bonke abantu ethawni, besifika lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe. Kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini, sibili hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
UMnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lwe-internet ele Newshawk lithi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isilobele umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera incwadi ikhalaza ngomumo welizwe leZimbabwe ethi awumanga kahle. Umnumzana Lazarus Chakwera umongameli wele Malawi nguye umgcinisihlalo we-SADC. Umsakazo we-ZBC uthi ugatsha lwezomkhathi soluqalile njalo ukuhlanyela amayezi ngendizamchina ukukhangelelwe ukuthuthukisa amathuba okuthi izulu line ngoba sokume kakhulu elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 litshona njani abantu bakithi, tshona njani basakaza abahle labalaleli abahle. Nami ngidlulisa ukuphawula kodaba lo lesiluzwayo lokuthi kuhlaselwe emzini katenta iPT Harare. Sithi kuyacaca bafowethu ukuthi impela iZimbabwe ukuziphuma ezandleni zezando kusiyabe siphelelwa ngabantu abaningi, kuzabe kufe abantu abaningi sure. And uma uyabheka iSouthern Africa iyayimbambatha indaba yezando, iyayimbambatha vele abakhulumi langayo nje babona njengale nto engekho ngoba iZanu PF abantu asayifuni, sesifed up ngeZanu PF kodwa abantu sebefela khona ukuthi yini indaba bengasayifuni. UNkulunkulu kangenelele even noma ubabela nje amakhomenti khonapho Studio 7 kusobala laba bezalo sebesazi vele ukuthi abasafuneki abakhuzabe nje abantu bezalo ukuthi asiyekeleli kulala abantu beyekele umbuso babusile 40 years bayihluleka. Kodwa sesibona laba video lapha ababhizi balukisa imigwaqo begqoka impahla zezalo kwake kwayenzakala kuliphi lizwe ukuthi abantu abasebenza kubantu isibhala balukisa imigwaqo basebenza begqoka imifanekiso yeqembu, hayi bahlulekile bafoti nje ngababele ecelele beyekele ukubulala abantu benikeza ufana uJahangi uchabisa kangena ufana sizabe sibone mhlawumbe
Salibonani, salibonani, salibonani lonke kuStudio 7. Okhulumayo uMike Sibanda ovela eNyamendlovu. Ngibingelela lonke bahlakazi. Kodwa mina engikubona kuqondile ukuthi abantu bakithi asifake nabantu bakithi esiNdebele. Asifake nabantu bakithi esiNdebele nabo bengene. UChamisa ukhanya ulambile ukuhlala isitulo kakhulu. So asomuntu ongaretire and ngiyambona ukuthi umncane kangakanani. Naye ngabusa ehlale njengomgabe. UJuda Zimbabwe kake kumoshakele ukwedlula kusaphethe umgabe. Ukuthi sifake abaholi abakhulileyo njengabosibanilizwe kungcono. Asozahamba isikhathi eside and lendlela ophawula ngayo izwisisa umhlaba wonke. Wonke. That's why ndibona nje bonke sebelandela befake isikhiphe eziyelo. Kutsho ukuthi ukufaka bonke isikhiphe eziyelo bazwisisa into ekhulunywa ngosibanilizwe. Because ama-colors maningi ababagobhe enye ikhala. Mina ngumlandeli wezapho vele. But asikeni sifake namaIndebele. Ngisifake omunye umhlobo ongasoshona. Ngimkhalanga kumbe umchangana kumbe umtonga. As please forget about amashona kuphela. Lizandela amashona kuphela. Uthi sizwe silomlando kuhistory ngamaNdebele. So asibafakeni njengomlando wabo. Kodwa soze bethathe isikhathi eside bazotshintshana. Tshintshana hayi lokho esikubona ishona liyabusa 40 years esikhondile ngayo. Isixolele bakithi asibabandlululi. Bazibandlulula ngokwenza kwabo kubi.
Sanibonani eStudio 7 nivuka njani nabalaleli. EStudio 7 ngicela ukuthi udlulise umlayezelo wami lo kubantu abasupport uChamisa ukuthi hayi badlala ngesikhathi. Lonke elisupporta iTCCC lidlala amadobhe. Akula zanu engavuma ukukhokhelwa ukuthi izwe likhokhelwe nguChamisa. Izanu ingavuma ukuthi izwe alikhokhelwe ngusibangelizwe mhlawumbe nakhona kodwa kungaba nzimanyana kodwa ingavuma kusibangelizwe izaphu dani uChamisa iTCCC yazi abantu abasupport uChamisa kahle basadlala kahle kuseborele akula noma yena engawina kodwa ngeke bavume izano ngeke izivume ukuthi uChamisa uwinile. So abasupport uChamisa lisadlala madoda labo sisi labo mama labo gogo lisadlala umdlalo lingawazi lokuthi uzophela nini. Supportanini mhlawumbe izaphu kubantu bakithi esindebeleni uma livuna ilizwe. Mina ngizoqala ukuthi ngiqala ukuvota mhlazana umqondisi wangena ekhethweni, ikho lapho engizoqala khona ukungena ngiyovota, ngivotela umqondisi. Namanje uma kungayenzeka mhlawumbe ngiye ekhaya ngingavotela izaphu, but umqondisi engangena nje ekhethweni ngizovotela yena. Alinelisathi triple C chamisa jete jete, alisemdlalweni engingakwazi nokuthi lizowina nini. Alingeke ngiyabheja, akula jamisa ongawina noma engawina, but izanu izoyala. So akula lutho vele lilwenzayo kona ngapho ku-triple C. Fumani ku-triple C lo kwamatobhe lawo.
Salibonani P7 njani? Hayi, mina ngiyabingela ngegama lenkosi ngalotholubi uPaulayo nje ukuthi hayi bantu, ngiyakuzwa konke lokhu siyakhuluma, siyakubamba lapha, sibambe lapha, sibambe lapha, but injongo esilayo sikhulumene ukuthi bantu ake sikhipheni izano kuqala. Singakhiphi izano kuqala kutho ukuthi ngiyathemba ukuthi into yonke ezingabe zama ukuyilungisa zizayilunga. Izano iye sivime into yonke esifuna ukuthi siyilungise. Izano
labona linjani? Labona ukuba sikhuluma sisimazwe nabanye amazwe nalo lapha khona abantu, ilizwe labo lapha abahlezi khona balivotela bazowinela. Sibe siyavirivaya yithi mazwe nabazivotelayo lathi asambeni sevote ezweni lakithi, sizivotele sonke nini, kungabe loyodosala phandle lokuthi abantu kabayivota. Akuyevoto akuyezeso ikhothe phandle, sambe nini siyevota sonke ni sizilingisele thina. Mabona, kuyavota bani? Ivotela bani? Ivotela wena? Hamba uzivotela lawo. Hamba uzivotela lawo uzilungise lapho khona. Nxa uwini kunye nxa luzintuzile kodwa uvotile. Kungcono.
Ngibingelele emsakazweni weStudio 7, ngibonge nje leli thuba lokulithola ukuthi nami ngeke ngiphonse itshe esivivaneni. Nami nje ngibe nezwi engiliphakela umphakathi wakithi njengesizwe okhulumayo ngudiliza Hlongwane, ngila eJohannesburg. Ngikhuluma maqondana nje nayo nezizalwane zeZimbabwe jikelele, bonke abasekhaya nje ngokwepolitiki. Ukuthi kanti kungani bengafundi abantu bakithi ukuthi ukuthanda ipolitiki ngokuya kumarali nokuya emibuthaneni bakubona kubalulekile okudlula ukuthi umuntu aziyele mathupha nje ayobhalisela ukuvota abe siyongena ebhokisini eyedwa avota afake u-ex wakhe la athanda khona. Kungani bethanda ukuyaxokozela kumarali lapho kunemicimbi nokubonwa kuphela kuma-TV? Lokhu akubaletheli lutho ngoba ekugcineni bayabulawa, bayalimala, akuboshwa muntu, kuluza bona, kulimala bona. So imfuzo wokuya emaralini kahle kahle bakubona uyini? Kungani ipolitiki yakhona bengayifundi? Behlala minyaka yonke bagcwala kumarali, kube neziphithiphithi, bathelwe ngama-tear gas, badutshulwe ngezinhlamvu, basasazele ngezinja, kodwa yilokho abakuthanda ukuya khona kakhulu. Kanti umahluko ekugcineni kabawuboni. Abajwayele ukuthi umuntu ayobhalisela ukuvota, athi nje mhla wosuku lokuvota aye ebhokisini lakhe ayokhetha lokho akufunayo. Emaralini kwaba yini? Yilapho abacabanga ukuthi indlala phela khona yini, ukuthi baholele ukudla njengenkukhu. Yilaba abacabanga khona ukuthi kuyophithizelwa nje baphiwe namaduku lawo nensaru lezo bese betholana. Emva kwalokho ake sikhule siyisizwe, sitshintshe ukwenza, sitshintshe umqondo, sitshintshe ukucabanga, sitshintshe ukunyathela. Oyohlala njalo nje ulinyazwa into eyodwa uwumuntu, kanti ukhube kanjani ngento eyodwa ungafundi ungumuntu? Ake siphaphame siyisizwe nje seZimbabwe sonke jikelele. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli nabasakazi beStudio 7. Vele iqiniso lo okhulumayo ijabiwa egane khuluma seJohannesburg. Balaleli nani basakazi weStudio 7, kunendaba kamakhuphe eyamanje eyokuthi engcono ama-opposition party abambane ukuze akhiphe izana. Yebo, siyayibona indaba kamamukhuphe mayesho kanjalo ukuthi ama-opposition babambane ukuze akhiphe izana. Kodwa kuzoba nemibuzo eyinye yokuthi kanti umamukhuphe eze exosha abe-MDC Alliance, ama-councillors e-MDC Alliance lawa abasepharlamente ebe-MDC Alliance, wayethi uyogcina kanjani ngani? Kodwa ke leso oshoyo, lokho kusho umama ukhuphe, kuyiqinisa elihle, kuyinto enhle impela ukuthi makubanjwa nokukhiphe izanu, ngoba izanu ngempela iZimbabwe there are few abantu manje abafuna ukuthi izanu ingabe lonke ibambelele lapho esihlalweni, ngoba izanu ibisele iZimbabwe emuva. Singaba abantu bezimbabwe manje sigcwele amazwe wonke sixoshwa wonke amazwe ezimbabwe wonke amazwe nje asixosha safuneke europe asia africa khona lana umakhelwane bethu basixosha konke sikhulunywa nje zimbabwe 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 ngendaba yezano singaphandle nje singaphandle ngendaba sezano ngempela ngabe kuthiwa na yebo lokho mama ukhuphe mangabe eqinisile kwenzeke kanjalo ukukhishwe le izano ngoba izano isincindezele ngempela isibulele ngempela ukuthi bona bashumayela ivangeli lokuthi hey bona bangabantu bokuthula kodwa ukuthula kwakhona thina asikuboni sikubona ukuncindezela nje okudlulile okusabisa okubuhlungu futhi ngempela akubanjwane impela ukukhishwe lezano elongo noma kuyiphi party engabuza abandla kodwa ngaphandle kwezano abantu bezibabhe abaningi bazovumelana nami ukuthi izano sesifed up ngayo mayisuke mayihambe asisayifuni noma ihamba ishone noma ingaze ihambe iyophela izano I don't think ukuthi kunomuntu ongayikhumbula ma izano ingaphuma lapha esihlalweni ngiyakutshela abantu bezimbabhe ngiyakutshela bonke babuyele ekhaya bonke izizwe leli uvuka ngenye indlela into ebambile lapho isikhonkwane esibisikhonkwane sabadakati yilo izano
salibonani basakazi Studio 7 labalaleli bonke sibo inkulumo kamama uThokozani Khuphi siphinde siyisupport futhi ngenxa yokuthi liqiniso kakhulukazi omunye ofana lami ngisuke kudala ngisupport iMDC sahlanye ngisakhokhela ngobaba uShangirai so kwamanje bengasakwazi ukuthi yiphi bandla okumele ngisupport iliphi bandla okumele ngingasupport ngenxa yokuthi bendihleli phansi ngizama ukuhluza ngidingisisa ukuthi kuvele khona nkwalo kumele ngilandele liphi so ngenxa yokuthi bona masebesilo thina lathi sizagcina singasaqedisisi kodwa ukuhambana kwabo langokuhlangana kwabo kuyosenza ukuthi sibe lamandla okuthi sinqobe kumbe sikhuphe izanu PF siyabona
sabonani basakazi ba Studio 7 abalaleli mina igama lami nguhlanhla ngizalwa esigodini le ejin yabe ngicela ukubonisa abantu bakithi ukuthi abafuna uChamisa ufuna ngabe bamlandela le bavotela khona le bahlale khona thina simfuna uChamisa emathebelele ngoba lokhe wangenazi kaze samuzwa ethinta into eyinkinga kithi vele ngoba senkingeni ekwesikhathi eside kakhulu since 1980 akaze sayithola inkululeko akaze sakuthola ukuphumula akaze samuzwa yena ekukhampeneni kwakhe ethinta lokho so ngamaye amazwi kusho ukuthi abantu laba andaba bafuna ukuthi basifake enkingeni futhi so into ebengicela mina ukuthi abantu bakithi bakunazelele lokhu ukuthi bangasidonseli amanzi besingenisela amanzi endlini sivele siphakathi kwenkinga yena ngizela kusibangilizwe usibangilizwe lo thunyiwe abantu bakithi kumele bekunazelele lokuthi usibangilizwe uthunyiwe thunyiwe usibangilizwe kuzophazamisa inhlelo zabantu bemathebeleleni ngoba sebebona ukuthi babona ukuthi isimo asikho sihle sebeqala ukuvuka manje abantu emaqandeni sokuthunyiwe usibangilizwe ukuthi azophazamisa zena kumele bemnanzelele ngoba unkomo wazama la wazama khona wahluleka naye ngoba wayesefuna ukubusa ilizwe amazwe amabili ukuba ngabe wamele mathebeleleni yakhe ngabe kungcono naye usibangilizwe manje sefuna ukusidonsela inkinga futhi so abantu kumele benanzelele beze umuntu bayikhuluma ukuthi umuntu lo inhloso yakhe yini mayethi ufuna ukumela abantu njengomqondisi umqondisi uyabeka mpela kucace ukuthi kumele kwenzakaleni emathebeleleni kumele kukhululwa abantu emathebeleleni abantu bethwele inkululeko since sisazalwayo thina ngikhuluma njengami ngaze ngaba sengizingaka so azange ngakuthola ukuphumula azange ngayithola inkululeko kodwa bengibona abanye besidla kamnandi thina sihlupheka so kumele sizame ukuthi sizilungiselele emathebeleleni nje singafuni ukuthi siyedose oChamisa sithi bazosilungisela ngeke balunge labo Chamisa ngeke beze belunge impela abantu kumele sinanzelele ukuthi sifunane emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi uChamisa ngakhona ukuthi asilungisele ngoba ngaze ngimuze thinta into eyinkinga kithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elemelika lithi umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wayecabanga ukuthi uzangena kwele Ukraine santando ngesiphangiphangi engazi ukuthi izizalwane zalelo lizwe zizimisele ukuzivikela lokuvikela ilizwe lazo ngeviki edluleyo umongameli Joe Biden esethula amazwi akhe omumo wesizwe i-State of the Nation Address wathi ukuhlasela ele Ukraine ukwenziwa ngele Russia kwamanyanisa amazwe amaningi awomhlaba. Kunje ele Russia selibhomba indawana zonke kungakhathalekile lokuthi kuhlala abantu makhaza kumbe amabutho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF sithi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hatshi ngenye inkokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.